Engakutsho mina ngokuhlukana ka Bill Gates lo Melinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu ngoba ngabantu abangama role model ngabantu aba famous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sehlukana kuyadanisa kakhulu nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa esikwaziyo ukuthi isikhathini esiningi esikubonayo ngaphandle akusikho kuyabe kusenzakala ezindlini la. Ukungazwisisani into esukube ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngitsho ukuthi kungabe kuyizindaba kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba lama-argument ngendaba zezimali lani lani. But angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu ngoba bayayidistributa benikeza abahluphekileyo. So asazi-ke mhlawumbe omunye wabo uzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukane.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isitshebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo ifoundation yabo. So I think based on indlela aba-operator ngayo in terms of ukurana ifoundation yabo ngibona ngathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebemachua abakhulileyo angiboni. I think uhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho kungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise ifoundation yabo. Siyikhangelela ukuthi bazoqhubeka benceda abantu abaningi ngoba banceda e-Africa, siyazi banceda abantu abaningi ngemithi ye-AIDS. Namanje lokhu ebeqhubeka besebenzisana lamazwe amaningi ale need, and siyazi khona manje bebe-involved kakhulu kuma-vaccines lawa awe-COVID-19, and njengoba i-COVID-19 sisazi ukuthi ilokhu iludubo endaweni eziningi. Sibonile njenga endaweni esifana le-India lapho kuthiwa khona hhayi sokubheda kabi lapho isibhedlela sakhoni. So abantu abafana labo Bill Melinda Gates I think yizo izinto abazithakazelelayo sizobona beqhubeka bencedisa.